Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Ibandla lezaphu lithi lisaxwayisisa ukuba linakho na ukuxotshisa inkokheli ekuzana PF eyayihaba kubandla le-PF zaphu egoqela abomnumzana Simon Khayamoyo, Kembo Mohadi labanye. Ibandla lezaphu lithi lisaxwayisisa ukuba linakho na ukuxotshisa inkokheli ekuzana PF eyayihaba kubandla lezana PF egoqela abomnumzana Simon Khayamoyo, Kembo Hadi labanye edalele parlamente.
Udubo lusukela kwa ekuthini isuke yakhulunyelwa emasekweni ingakaqedi ukwenza ama-consultations.
Ingcwethi kwezempilakahle ithi abantu bengesabi ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ngoba kulembiko yokuthi uhlobo lwenye yamajekiseni e-COVID-19 usumisiwe ukusetshenziswa ngoba abanye abahlatshwayo banquma igazi kwafa loyedwa.
Sentendi yami ukuthi ngabe ngizile umuthi kumbe vaccine ezikele ukufa kungcono ukuthi ngisebenzele vaccine kunokuthi umele ukufa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umbhuqazwe wegugurawundi uludaba oluthinta isizwe sonke okumele lukhulunywe ngalo, kudingwe isisombululo.
AmaNdebele athi izenzo kungemazwi. Ubaba okhulumayo ukuthi abantu abakhulumi bekhululekile, uhlupho yokuthi akathembakali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lezaphu lithi lisaxwayisisa ukuba linakho na ukuxotshisa inkokheli ekuzana PF eyakehaba kumandla le-PF zaphu egoqela abomnumzana Simon Khayamoyo, Kembo Mohadi labanye edalele parlamente. Lokhu bakwenza ngoba kuke kwaxotshwa enye inkokheli yebandla le-MDC Alliance kudalele parlamente lamakhansili ngoba bethiwa baxexebuka kwamanye amabandla. Sixoxe lesikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Indaba enjalo ike yakhulumeka phakathi kwamalunga ebandla. Udubo lusukela kwa ekuthini isuke yakhulunyelwa emasekweni ingakaqedi ukwenza ama-consultations akade siwayenza kulandela ukukonona kwamanye amalunga ngendlela abanye amalunga akuzana PF aziphatha ngakhona laba abazenza izaphu ephakathi kwezana PF. Sithanda ukunanzelela ukuthi izaphu yaphuma ku-Unit Accord ngo-2009 kodwa besilokhu silabantu abazibiza ngezaphu ephakathi kwezana PF. So ukukhonona kwamalunga lawa yikho okwenze kwaba lo mbono singathi suggestion ukuthi mhlawumbe bengaqotshwa parliament la ku government uma besebenzisa igama lezaphu ngoba izaphu ayikho lapho. So indaba isuke yaphuma ama consultations engakayenziwa njalo imhlangano ekadimele iphathe lolu daba engakayenziwa. So kulapho esikhona kuma consultations.
Kahle kahle ngobani elifuna ukuthi baxotshwe kumbe kwenziwe lokho okuthiwa ngama recalls?
Belikhangelele ukuthi kahle kahle ngobani elifuna ukuthi basuswe?
Ngingathi amalunga into abayikhangelele kakhulu yikucitsha lawa amanga asetshenziswa ngabanye abathanda ukuthi besilungisele itafula zokudlela ekubekuzana uPF. Abantu abacatsha ngegama lezaphu ikanti bona bagijimisa indlela zezana uPF njalo bengamalunga ezana uPF. Iyo injongo enkulu ekade ikhona ukucitha lawo manga lokubonisa sobala ukuthi izaphu ayikho. So amanga lawo asetshenziswayo ngabanye abathakazela abokhaya moyo abahlanganisela abokhempo mwadi abazenza abantu bezaphu kuzano PF yiwo okade efuna ukucithwa.
Ungasitshela ukuthi umhlangano wenu omqoka iCongress kade likhangelele ukuthi ibe khona isidluliselweni phambili ungathi pha izizathu zangkhona lokuthi kuhamba njani ukwakathesi
ubumele ube khona ekupheleni kwa-April kodwa sidluliselwe phambili ku-August lanxa singakatholi i-date kodwa ngenyanga ka-August kulapho esizaba khona le-Congress loku kulandela ama-province ambalwa ebhalele i-National People's Council becela ukuthi mhlawumbe kungadluliselwa phambili ngoba bebengakaqedi njalo ababonti bebezakwazi ukuqeda amalungiselelo for i-date ka-April. So kude sekuhlaliwe i-NPC ihlalile mhlaka 10 April yabona ulungile ukuthi belalele ama-provinces lawo kudluliselwa phambili.
Lo ke ngumnumzana iPhithule Maphosa isikhulumeli semandla lezaphu ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseSouth Africa. Kulandela ukumiswa kokusetshenziswa kwejekiseni ye-Johnson and Johnson eyokuvikela igciwane le-coronavirus, usikhwisa mfundo dokotela Elopis Banda uthi akufanelanga abantu besabe ukuhlatshwa amajekiseni la ngoba eletha impilo njalo iphutha lawo lilincinyane kakhulu. Abantu abedlula inkulungwane ezingamajumi amabili sebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 elizweni. Udokotela Sibanda yena othi wemukela umjovo we-Sinopharm ingcwethi iyaqeqetsha ngamajekiseni la ezifundweni ze-vaccinology njalo uthi uhlezi ewacubungula ukuthi asebenza ngemfanelo na, kukanti uyafinyelela lembiko ehlaziya ukusebenza kwawo. Uthi ngaphandle kombiko owodwa eZimbabwe lapho isigulane esaba lohlupho oluthile ngemva kokuhlaba enye yamajekiseni la, akukho okunye okubi osokuvelile ngemva kokuhlatshwa amajekiseni la.
Imfundo yami specialty yami ithiwa nge-clinical immunology. I-clinical immunology into esifunda ngayo i-vaccinology ukuthi i-vaccination izasebenza njani, njalo la imithi yama-vaccines elikhuluma ngawo siwazwile siwathubungulile sakhangele ukuthi ayenziwe njani asebenza njani anceda kumbe kanceda. Umbono esiphuma nayo yukuthi asanele lasebenzise bavikela ukugula azi ukufa bavikeli ukuba ungayibamba leyo mkhuhlane awuguli ekwenzeka ukuthi uze esibhedlela, njalo ukufa kuyavikeleleka emkhuhlaneni. Empendulo yami ukuthi nxa kuyile umuthi kumbe i-vaccine evikela ukufa kungcono ukuthi ngiyisebenzise leyo vaccine kunokuthi kumele likufa. Yimpendulo yami.
Usitshele okuhle ngale ijekiseni esingathi ngama-advantages, okunye okungalethwa yimithi leya okungakhathaza umzimba kusasa. Uthini ngomuthi lo we-Johnson and Johnson njengoba sesisiza ukuthi kulabanye abagulayo ingozi yini kumbe hayi balutshwana kakhulu ukuthi ibe yingozi?
Johnson, 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 Johnson
Sesikhangela ke lokho kuthiwa i-head immunity uhulumende athi ufuna ukuthi afike kulo lelo zinga singathi nengi lokho lisengozini yokuthi lithole leli gcikwane le-coronavirus njengoba abantu abaningi bengahlavi
mfundo udokotela Elopis Banda ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 kusenjalo ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 kumanani ethulwe izolo lolu gatsha luthi kulabantu abangamachumi amahlanu lantathu 53 ababanjwe leli gcikwane elizweni jikelele kwababhubhileyo oyedwa ngoweHarare lomunye ngowakobulawayo iningi lababanjwe igciwane leli abangamachumi amabili lambili 22 ngabakobulawayo kulandele esigabeni seMathebeleland South okulaba lichumi lane 14 ababanjwe leli gciwane kumanani aphume izolo Ngameli Emerson Mnangagwa uthi umbhuqazwe weGugurawundi uludaba oluthinta isizwe sonke olumele lukhulunywe ngalo kudingwe isisombululo. Ekhuluma emsakazweni weZBC izolo uMnangagwa uthe abathinteka kubi ngesigalesi kumele baphiwe ithuba lokuza phambili bakhulume ngalolu daba. Umbhuqazwe weGugurawundi lo wabulalisa abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 becobodiswa libutho le-5th Brigade esigabeni se-Midlands laseMathebeleland phakathi kweminyaka ka-1983 lo-1987. Kuze kube namuhla kulokhu kulokufuthelana kulezi zabelo iningi lisithi abaphatheka ekubulalweni kwabantu kumele babotshwe kanti lo hulumende axolise abuye njalo ahlawule abantu. Ukuhlaziya amazwi kaMnangagwa ongomunye owetheswa icala lokuphatheka kulumbhuqazwe untungameli inkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ephakathi kokukhulumisana loZulu ngeGugurawundi eyebheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
AmaNdebele athi izenzo kungemazwi. Ubaba okhulumayo ukuthi abantu abakhulume bekhululekile uhlupho yokuthi akathembakali. Kuningi asekuthilo okuphikisana nalokho okwenzakalayo. Ngikhuluma nginjenje ngisemkabazwe angavumelanga ukubana ibe lelizwi etafuleni yokukhuluma ngombhuqazwe ngemva komnyaka ophelileyo lapha lela khona abafelwayo ama-victims esala ukuthi izinduna zenkabazwe zikhulume. So okungumbuzo yokuthi kathesi usetshintshile yini umbuzo wokuqala okwesibili uyakhuluma yena uthi kakuthiwe amagosa akhe abangabasekeli bakhe abezanu PF immediately qeda ukuthi njalo batho something else ulabanye abathi kwadlula ulo obedi umpofu ngusecretary of administration uthi kukhulunywa ngabantu bedorobheni kodwa abantu emakhaya bathule kodwa bathulanga ukuthi ukuthula kwabo kuyakhuluma bengilabo abantu bagcwele ukwesaba abala kuthemba uhulumende lokuthi bengakukhuluma beqhubeke beseke akaqali enikeza abantu ithemba lokuthini akutshoyo yikho akuphilayo kodwa lokuthi besitanta bakhulume kodwa enganiki abantu i-assurance yokuthini bengazi bekhuluma basozibalandelwa ngoba phela abantu abalandela abantu bebethusele kuzaba nzima untantu bekhululeke and ukuthi ngabantu bathule akutsho ukuthi bayajabula
Emidlezi lapho othi ukhona okwamanje bathini abantu nxa likhulumisana labo bafuna kwenziweni kahle kahle ngalolu daba
bacaca ukuthi labo bayafisa ukuba yingxenye yalabo abantu abazatsho ukuthi kwenziweni kodwa okuluhlupho yukuthi kabamthembi uhulumende ukuthi engabe eqinisile yini udaba lolulungiswe ngoba uyabezwa besithi khona kodwa sisefu yini imihlangano emibili esiyibambileyo namhlanje bonke abantu kodwa abalaqiniso lokuthi uhulumende akutshoyo yikhaza kuphila kodwa bayafisa ukuthi ngabe udaba lolu luyalungiswa ngoba babona ukuthini amanye amadala victims labantu abangama direct witnesses baya besedlula bafisa ukuthi bethi besedlula labo bechilo into engancedisa ukuba isombululo lokuthi babonani lokuthi bafisa ukuthi ngabe kwenziwani
umnumzana Mbuso ofuzwayo ngwenhlanganiso elwela amalungelo oluntu esigabeni seMathebeleland eBhejwe likaZulu Umnangagwa yena uthi uphakathi kokulungisisa loludaba esebenza lenkokheli yosiko esigabeni seMathebeleland.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okumanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com libika ukuba ibandla leMDC Alliance selisole uhulumende ngokufuna ukubhadalisa uZulu imali yamapassport ngedola leMelika kodwa izisebenzi zona ziholiswa ngamabhondi lama-RTGS. Iphephandaba leNewsday libika ukuba abaholi bamaqembu enguqu akusigaba sePremier Soccer League azahlangana ekupheleni kwenyanga bekhulumisana ngokuhlela amalanga okuqala kwemidlalo yalesi sigaba semidlalo yenguqu. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani basakazi bamabandla ninjani ngezindawo ngezindawo hayi thina siyaphila siyabonga kakhulu ukuzethulela izindaba mina ngisethembisa lami lapha ngokuhlala siyaziva izindaba lezi zenzakala ekhaya amapholisi abhizi agijimisana nabantu abalwela iqiniso abafuna iZimbabwe ibe right lokho bebhizi bebatshaya besenzani bebahlukumeza besenza yonke into but laba bantu balwela iZimbabwe ukuthi ibe right mara bayekela otsotsi otsotsi babhizi babamba inkunzi bathathele batshontsha izimali bayenza yonke into bayenza amarobhali amapholisi ukuthi ngani ayenza umsebenzi wabo ubona bagijimela ukuyenza umsebenzi ongaso wabo uyazi amapholisi aZimbabwe so sometimes abanye abantu bangathi siyacriticize abantu labo besishonini but kwesinye isikhathi abanye abantu abakwazi ukubusa shimo lento lesi out of order le please abazame ukuzinuka amakhwapha laba abafowethu laba abangamashona laba abasesipholiseni laba bezame ukuzinuka amakhwapha beke befunde bebe nesikolo mani ayi ezinye izinto kwesinye isikhathi zidinga isikolo technology is very important than lento abayenzayo le abantu babhizi bahlukunyezwa abanye babanjwa inkunzi abanye badathela izimali ukuthi ngani umsebenzi wamapholisa lokuthi ngani bagijima begcwala yonke into bedinga labo bantu bona babhizi bagijimela lapho kungana
ncedo khona ikaba khona. This is wrong, man. I Zimbabwe vele izathatha isikhathi ukulunga ilungisabuswa nje lishona. Ah kuzoba nzima ukuthi be right shem.
Umumo esigabeni sakithi ngapha ePlumtree ukhubeka usiba mubi ikakhulu ezikolweni lapha. Masikhangela ngemfundo yabantwana lekusasa labo hayi kunzima impela. Kunzima kunjalo uhulumeni ukhanya edonsa inyawo ngodaba lwakhona. Isicelo esilaso esokuthi ngabe uhulumeni uyakunanzelela ukuthi abantwana laba bayikusasa yabazali babo ngoba abazali balokho beguga besiya phambili. So ngabe uhulumeni uyaqakathekisa ukuthi abantwana laba labo kumele bafunde bekwanise ukuthi kusasa bebe lemisebenzi yiyo bazasiza labo bazali abalokho beguga besiya phambili. Kodwa into engiyibonayo ukuthi uhulumende uqakathekisa eminye imisebenzi engahambelani lezemfundo eqakathekisa amasotsha kakhulu ewafaka phambili. Kuyasihlupha kakhulu khonoko. Isicelo sami ukuthi nga engabe ezwisisa mbe sizwa aqakathekise ikusasa abantwana, abantwana bafundi, aqakathekise ikusasa yabantwana beZimbabwe, aqakathekise iZimbabwe ngokwayo, aqakathekise uZulu weZimbabwe jikelele ngoba eqinisweni nxa kungaqhubeka kuhamba ngendlela enje angiboni ilizwe leZimbabwe litshintsha, angiboni ilizwe leZimbabwe lisiba lengqubela phambili, instead lizabuyela emuva okwedluliyo okuzaba yisimanga. Silibone selisedlulwa even langamazwe alezi anjengabo Somalia and Kampala. So uhulumende uyazwisisa akhangele izikhara zabantu, akhangele izikhara zamateacher, akhangele izikhara zamanensi, akhangele izikhara zezisebenzi zonke abesebona ukuthi angenza ubungcono bakhe laba abantu bathole impilo engcono, labantwabo bathole impilo engcono lemfundo lako konke. Ngiyabonga
ngoba kwesinye isikhathi basakazivama abahle nonke ngezindawo ngezindawo, siyathemba liyaphila. Kwesinye isikhathi omunye umuntu ungamuzwa simcriticize, simcriticize ngemisebenzi yakhe. Uyabona uma uyenza kahle siyabe sizakhuluma ngawe kahle because uyabe usenza kahle, but uma uyenza kubi siyabe sizakhuluma ngawe kubi because uyenza kubi. Le nto eyenzakala eZimbabwe leya, this is out of order, irongo kakhulu. Amapolisa ngana busy, abantu ba busy batshontsha izinkomo zabantu, batshontsha imali, babamba amabhenki, inkunzi, bayenza yonke into. Imisebenzi wamapolisa lo, imisebenzi wamapolisa lo ukuthi ngana mapolisa abhizi agijimisana lalabo bantu abahlukumeza abanye abantu abazisizelayo abangalacala. Bona bagijimela abantu abangalacala abangawonanga bengena shi kwezembuso wazingane. So ngamasotsha asisakwazi, ngamapolisa kumbe ngamasotsha asisakwazi because indlela abayenza ngayo. Hayi bafowethu lina besesishoneni, please ngicela nikele izinto kamakhwapha man. Hey lizame kwesinye isikhathi ukuthi kwesinye isikhathi lizibeke endaweni yenu. Kuzaphela lokho kuyinto kwenu likwenzayo lokho. Ngelinye ilanga kuzadlula lokho kuyizinto lokho. Ayikho into engapheliyo. Ingungwa izikhala kakhulu isizadabuka.
Sanibonani Studio 7, ninjani nonke Studio 7? Bengisacela ukukhuluma labantu be-MDC Alliance ukuthi ababize uChamisa babuze i-way forward ukuthi kwenziwa njani. Ngoba uChamisa kuye kusase-right noma indlwisitsha. Hayi thina sizihambela noMonzora noMakhuphe ngapha kuleli side lethu. Owena umuntu lo uChamisa angazi noma kaphelela ngekhanda. Wayehluleka ukwenza izinto kusase early. Manje sekuvery late, manje qala evula iparty manje. Angazi abazoba belokho besamlandela. Hayi. And then enye into futhi uChamisa kahle kahle mina kwelami side kuba yimi umkhulu wamapolisa. Kuba uChamisa ngambopha ku Kudala, uChamisa kafanelanga kuba semphakathini lo, kufanele abotshwe. Kambela abantu eZimbabwe amanga esithi kule party. Okwamanje kubotshwa abanye abantu kuye kuChamisa. Angazi, ayi president yimnangagwa, i-government yakhe ilunge kakhulu. Kufanele kuba kuyabotshwa uChamisa.
Salibonani Studio 7, ninjani nonke Studio 7 nabalaleli bayo. Yabe nisacela laphana kuChamisa ukuthi khona njengobana sesithi khona yena kufunakele ukuthi kuyokhulunywa ebizizani. Izani njengobana isithi yona nayo uChamisa sephelelwe umphako. Izani iqinisile mayithi uChamisa iphelelwe umphako ngoba uChamisa ufuna kuyo ukuthi kuyokhulunywa, kodwa yena echiye emuva kungalungiswanga. Akakalungisi indaba yakhe lo Monzora.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ukuthethwa kwecala lepolisa uDerek Chauvin wetheswa icala lokubulala omsundu uGeorge Floyd selifika emaphethelweni ngemva kobufakazi obuphiwe yingcwethi ecwayisisa izidumbu uDavis Fowler odabuka eZimbabwe kobulawayo. UFowler uphe ubufakazi bokuthi uFloyd engaba wahitshwa intuthu yemota yamapholisa eyayimi lapho ayelaliswe khona emgwaqweni. Abachuchisi labameli bakaShovin sebeqedile ukubuzisisa abapha ubufakazi, njalo sokukhangelelwe ukuthi ngomvulo kuzethulwa amazwi okugcina awabachuchisi labameli bakaShovin. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha, uMnumzana Dan Moyo, obelandela obekusenzakala emthethwandaba.
Ye, ngempela umpolisa lo uShovin ulecala ngoba into eyabona ngala umhlaba wonke jikelele efake idolo lakhe phezulu kwentamo kaGeorge Floyd pho imzuzwana edlula isiyangalolunye 9 minutes emfithizele phansi ethareni ngedolo. I think anyone ubona ividiyo leyana kuyacaca ukuthi uShovin nguye wabulala uGeorge Floyd. Indlela elihamba ngakhona, i-case ehamba ngakhona, I think i-prosecution siyenza umsebenzi omuhle kakhulu ngoba ama-witness ewalethileyo kuqalisa from ama-bystanders ababona lento isenzakala kusiya kuma esingathi ngama expert witness abalolwazi ngendlela yokuthi umuntu ufa kanjani maye evalelwe umoya engasakwanisa ukuphefumula. So samuzwa uGeorge Floyd lapho ekhala ehlaba umkhosi ebiza umama wakhe ecela ukuthi hey uyehluleke ukuphefumula, ucela baba bamu release, but sambona lo Chauvin eqhubekela phambili for isikhathi eside efake idolo lakhe. So mina ngombono wami hayi ulecala ngempela.
Siyabona ukubana kube lesizalwane seZimbabwe obe ngomunye umfakazi, abanye basola ubufakazi bakhe, wena ububone njani?
Isizalwane seZimbabwe lesi okuthiwa nguDavid Fowler esisibone lapho sinikeza ubufakazi kuntethwa ndaba yokubulawa kukaGeorge Floyd nguChauvin. I think ubufakazi bakhe buyasolisa kakhulu ukuthi inhloso yakhe yini. Angazi noma bayabhadalwa yini laba bantu ukuthi banikeze ubufakazi obudefender into e-obvious kangaka kumuntu wonke owayibonayo. I think kuhlungu kakhulu especially kufamily kaGeorge Floyd ukubona lo muntu ebuya ezonika ubufakazi obuphikisa into ecaca esobala ebonwa ngumuntu wonke ukuthi uChauvin wabulala uGeorge Floyd. Njalo ubuwitness bakhe lo muntu wakobulawayo lo David Fowler bebuweak kakhulu ngoba esikhathini esiningi ubengakwanisi ukuthi asupporte imibono yakhe nge-evidence. Kwesinye isikhathi besithi hayi angikwazi, anzange ngu-research lokho. Mina nje ngibona ungathi nje ngumuntu o-racist lo uDavid Fowler, kusho ukuthi wasuka labo u-racist bakhe khonale suka e-Rhodesia esiya e-South Africa, waze wafika labo lapha e-America ulokhu eqhubekela phambili ngoba u-racist bakhe. Ngoba akusikho kokuqala, sizwile njalo ukuthi buke wakwenza futhi okufana lalokhu e-Maryland lapho ahlala khona ecaleni lapho kwabulawa khona umuntu omnyama olemnyaka engu-18. Namanje icala lona lelo lokhu lisakhulunywa ukuthi ubufakazi abunika lapho babungekho mqoto. So ubufakazi bakhe mina vele angibusapoti ngoba butshengisa ukuthi uzama ukuphikisana lento eyabonakala icacile emuntwini wonke owabona ividiyo yokubulawa kukaGeorge Floyd.
UMnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, obekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leReston eVirginia. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. ibandla lezaphu lithi lisachwayisisa ukuba linakho na ukuxotshisa inkokheli ekuzana uPF eyake yaba kubandla lePF zaphu egoqela abomnumzana Simon Khaya Moyo, Kembo Mohadi labanye. Ingcwethi kwezempilakahle ithi abantu bengesabi ukuhlatshwa umjovo we-COVID-19 ngoba kulembiko yokuthi uhlobo lwenye yamajekiseni e-COVID-19 asemisiwe ukusetshenziswa ngoba abanye abahlatshwayo benqume igazi kwafalo yedwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.